mina ngibona ngathi inkulumo enjalo noma abantu abayenza into efana naleyo ngabantu abangakatshintshi noma abangakaguqukiyo from indlela impilo noma izinto ezizihamba ngakhona kathesi ngabantu abaphila ku-stone age impilo leyo yakudala. So into eyiqiniso nje ukuthi umuntu nxa engayendanga kwesinye isikhathi kuya kungasi ukuthi kungenxa yakhe ukuthi ufuna ukuthi kube njalo noma ukuthi engayenzi. Sesikencasithi siyakhangela nje into eseduzane nanguyana umongameli u-Ian Khama weBotswana ngumuntu wesilisa kodwa ubuse ilizwe leBotswana ngendlela enhle kakhulu enjalo engashadanga. So uthi umuntu ngowesifazana noma ngowesilisa ezilonge ukuthi nxa engela mfazi akutho ukuthi umuntu sofuna athethiswe ngoba uyabe lezizathu zakhe esingazaziyo thina ezenza ukuthi abe kuleso simo.
Kodwa khona okukhulunywe ngunkosikazi Mrs. Hayirambwe njalo waze wagqoka isembatho kade selotshwe ibala lona leli alikhulumileyo, ubona ungani kungayenzani kakhulu emphakathini weZimbabwe abasoze bayekele na ukubasekela sebebona sebezibiza ibizo leli?
Bazayekela kakhulu ukubasekela ngoba laphana batshengisela indlela esobala ukuthi bona ipolitiki siyazi ukuthi ziningi indlela zokuthi nxa ufuna ukulwa labanye abantu ngendlela nge-politics zikhona indlela ongazisebenzisa, kodwa indlela le esibone isetshenziswa ngumisi Hayirambwe yindlela etshengisela ukuthi yindlela engela mfundiso ebantwini bakithi. Nxa singalokhu sihlabela indaba yokuthi kulamahule elizweni lakithi kusociety yakithi abantwana abancane bafundani, lena yinto embi kakhulu esifanele sicriticize ukuthi sifuna ama-politician abe yisisekelo, ama-politician abe yi-example ebantwaneni bakithi. Lokhana kuyinto engalunganga nje kancane.
Yinto esengqondweni zabobaba kuphela yini kumbe bakhona labo mama abacabanga njalo?
Nxa sisiyakukhangela into le sibona ukuthi kathesi yinto kudala sasicabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyi-language mhlawumbe engakhulunywa ngabobaba kuphela, kodwa kathesi nxa sisiyakukhangela yinto esesibona ukuthi labanye omama ababe befuna ukucekela phansi isithunzi sabanye omama sebekhuluma inhlamba abangasazikhangeleliyo ukuthi zile mgomo noma mhlawumbe ziphelela nga, sebekhuluma njana noma yikuyini sesenzela ukucekela phansi isithunzi somunye umuntu. Ngibona ingathi kuyinto engalunganga leyo ngoba eza ama-politician ngama-role models abantu bakithi. Nxa bengama-role models kufanele ukuthi batshengisele ukuthi i-leadership yabo injani, i-leadership yabo ingitshela njani. Nxa sizabe lama-leaders azabe lokhu esakhuluma inhlamba ezinjalo ecekela abanye abantu phansi kutshengisela ukuthi nabantu abayabe sebeswele into abangayikhuluma ele phansi engatshengisela ukuthi bayayenelisa to motivate abanye abantu. Kodwa nxa usuka usiyahlambalaza omunye umuntu ongumama, lawe ungumuntu ongumama, ngibona ngahlaphana wena onguwe usukhiphe inhlamba, nguwe usuzikhiphe isithunzi kakhulu.